tisendaba ku VOA Ndebele.
Ngali vuka njani mthwakazi omuhle olamukela umsakazweni we studio 7 olwesibili mhlaka 4 kunhlangula kunhlolanja 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abakhankasela ukulondolozwa komthetho eZimbabwe bathi bajabulile ngesinqumo seConstitutional Court yakwele Malawi esokuchitha impumela yokhetho lukamongameli oluchithwe nyakeni.
Zazifanani izinto zibona okufananayo kuphela yikuthi kwahanjiswa amacala enkantolo ngokuba ubufakazi obuyabe bethulwe kabufanani.
Ukuqanjwa komcebisi kamongameli Mnangagwa umnumzana Dakwashe Dagwirei njengomunye walabo abale macala enkohlakalo sokudale ukuthi abanye banakanele ukuthi kungaba sokulokulwisana kubandla lezanu PF okufana lalokho okwandulela ukugenqula embusweni kukamnumzana Robert Mugabe.
Abatsha bayathunywa ngabanye ongqongqoshe ngabanye abayosuka lukhulu bezanu PF ukuthi bavuse umsindo othile. Injongo kuyikuthi sokunabanye phakathi asebenukwe ubuthakathi osokumele bathotshwe.
Inhlanganiso zabeZimbabwe abahlala kwele South Africa zisola umthetho owenqabela izizalwane zakwamanye amazwe eziyiziphepheli ukuthi ziphatheke kwezombusazwe khona le eSouth Africa.
Isisekelo sombuso sakuleli lipha iziphepheli amalungelo wonke ngaphandle kwelungelo lokuvota.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Abakhankasela ukulondolozwa komthetho kanye labalwela amalungelo abantu eZimbabwe bathi bajabulile kakhulu ngesinqumo seConstitutional Court yakwele Malawi esokuchitha impumela yokhetho lukamongameli oluqutshwe nyakenye. Usithi kwaba lokuqilibezela. Umthethwandaba lo uthe kumele kwenziwe ukhetho olutsha phakathi kwenyanga ezinhlanu ezilandelayo. Abahluleli balinkantolo besule impumela le ngemva kokufumana ubufakazi obusuthisayo obokuthi kwaba lokucilibezela okwenza ukuthi wayevele engumongameli ngaleso sikhathi umnumzana Peter Mutharika anqobe. Abakhokheli bamabandla aphikisayo khona le Malawi, umnumzana Lazarus Chakwera lomnumzana Saulos Chilima, yibo ababekhweze lolu daba emthethwandaba. Ekwethulweni kwempumela yalolu khetho kwaqhamuka udlakela eMalawi abamabandla aphikisayo besithi uMtharika uqilibezele. Udaba lolu lufana xathu lolweZimbabwe lapho umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa aphikisa khona ukunqoba kukamongameli Emmerson Mnangagwa waze wamusa emthethwandaba. Umehluko nje ukuthi umthethwandaba yeZimbabwe wanquma ukuthi uMnangagwa wanqoba kuhle. Kudaba lweMalawi lolu umongameli Mutharika uselakho ukuphikiza isinqumo sayizolo edale le-Supreme Court. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcothi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube ukuze sizwe okunenge ngalolu daba.
Kuyinto enhle ukuthi inkantolo zithonise amacala ngobufakazi obethuliweyo langomthetho wakulelo lizwe. Ngakho-ke nxa ngabe njengalokhu sibona inkantolo enkulu yaseMalawi ilandele ubufakazi lapho buyisa khona, yabulandela lo mthetho weMalawi, yaqathanisa ubufakazi, yaphuma lesinqumo sokuthi ukhetho lona luqhutshwanga ngendlela isisekelo sombuso seMalawi esisho ngakhona, ngendlela umthetho basemalawu jonga khona ukuthi indlela okuvotwe ngayo kuvimbele abantu basemalawu ilungelo labo lokukhetha uhulumeni abamfunayo. Ngakho ke ngokwenza kanjalo benze into eqondileyo eyenza ukuthi Afrika iphakanyiswe ibe njengawo wonke amanye amazwe alandela umthetho ahlonipha njalo izinqumo ezifaneleyo.
Singathini nxa sicathanisa okwenzakale eMalawi lokhu lokwenzakala eZimbabwe lapho inkantolo eyathi ukhetho lwaqhutshwa ngemfanelo njalo umnangagwa wanqoba?
Ye, kazifanani izinto zikhona, okufananayo kuphela yikuthi kwahanjiswa amacala enkantolo. Ngokuba ubufakazi obuyabe bethulwe kabufanani, imithetho yakhona iyabe ingafanani, iyafanana lapha nalaphana. Okukhulu yikuthi siyasuthiseka thina yini njengabantu beZimbabwe ukuthi inkantolo yeZimbabwe yabulandela ubufakazi ngendlela efanele kulandele ngakhona, yabulandela phazi baphelela, yalandela umthetho njengoba ubhaliwe, yathatha isinqumo ngokomthetho lobufakazi. Abavumi ke labo beZimbabwe baphikisana lesinqumo lesi sathathwa yinkantolo yeZimbabwe enkulu, iConstitutional Court. EMalawi kubonakala inkantolo yabo yabulandela ubufakazi ngendlela efaneleyo lomthetho ofaneleyo. Ngokunjalo kuphume izinqumo ezingafananiyo. Kanti kweMalawi okuhle kakhulu yikuthi isinqumo leso sithethwe siphikisana leqembu elibusayo, okungasiyo into esiyijwayele e-Afrika. Sesajwayele ukuthi izinkantolo zithatha izinqumo ezithandwa iqembu elibusayo, njalo ukuthi izinkantolo sezaba ngamagatsha, zingatsha zeqembu elibusayo. EMalawi inkantolo zakhona zalile ukuba zingatsha ngamagatsha eqembu elibusayo, zakhetha ukuba ngamagatsha e-constitution, zakhetha ukuba ngamagatsha abantu baseMalawi, okuyikho okukhalelwa ngabantu beZimbabwe kodwa bengakuthola.
Kukhona yini iZimbabwe engakufunda mhlawumbe kumzekeliso weMalawi lo?
Yebo, kuqakathekile ukuthi abantu bahambe bayebona ukuthi lona udaba lwakhona lwaphanyekanga itindlela. Ubufakazi obethulwayo bethulwa babunjani, ukuthi kuhlolisisa ukuthi obethu ubufakazi bebufana yindoba eMalawi nxa obethu bekungathi bubuthakathaka eminyakeni elandelayo nxa kulokhetho kuphikiswane kuvalwe zona leziyana izikhathi. Kanti kokukhulu abangakufunda kwelaseMalawi ukuthi amajaji eMalawi, abahluli beMalawi bazimele, balandela isisekelo sombuso. Akusoze kufunde kuphela abantu baseZimbabwe, abantu abafanele bafunde kakhulu kunkantolo kusinqumo saseMalawi ngamajaji akwelaseZimbabwe. Yiwo afanele ukuthi asilandele kakhulu isinqumo, asifundisise, abheke ukuthi kungani abanye bengelavalo lokuthatha isinqumo esilandela umthetho esiphikisana leqembu elibusayo bona besesaba. Yibo abafanele bafunde kakhulu kusona lesiyana isinqumo.
Lo ke ngumnumzana efidlela Ncube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ekwaBulawayo. Direct from Washington, the voice of America. Ukuqanjwa komcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana kudakwashe Tagwirei njengomunye wengqungquthela zomkhuba wezenkohlakalo elizweni sekudale ukuthi abanye banakanele ukuthi kungaba sokulokulwisana kubandla lezanu PF okufana lalokho okwandulela ukugenqulwa embusweni kukamnumzana Robert Mugabe Libutho ngomnyaka ka-2017. Inkokheli yabasakhulayo bezanu PF umnumzana Louis Matutu lomnumzana Godfrey Tsenengamu batshele intatheli zindaba eHarare izolo ukuthi uTagwirei umkhokheli wenhlanganiso yeGrain Millers Association umnumzana Tafazwa Musarara kanye lomnumzana Billy Rottenbush ngabanye babantu ababulala umnotho welizwe ngemisebenzi yenkohlakalo. Ngokunjalo bathe kumele babotshwe. Lanxa uTagwirei engomunye wabacebisi bakamnangagwa ubikwa engumngane njalo kamnumzana Constantino Chiwenga ongumsekeli kamongameli welizwe. Ngokunjalo abanye bathi ukuqanjwa kukaTagwirei lokhu kuveza ukungezwani lokulwisana okungaba sokukhona phakathi kukamnangagwa loChiwenga. ukunukwa kwabaphakathi kwabathakathi into eyayivamile kakhulu kuzana PF ngesikhathi sikaMgabe lapho okwakulwisana okukhulu phakathi kwecele likaMgabe LG40 kunye lelikaMnangagwa LTim Lacoste kanye lelalisekela unkosikazi Joyce Mujuru. Icele leG40 yilo elalisebenzisa abasakhulayo ukugcona inkokheli yebandla ngokuthi izama ukugenqula uMgabe esihlalweni. Esikhathini esiningi wayethe wagconwa ngabasakhulayo laba wayexotshwa kubandla. Ingcwethi ecubungula ezombusazo womnumzana Dinizulu Macaphulana utshele untungameli Nkomo Studio 7 ukuthi okwenzakale izolo kuveza sobala ukuthi into asamanga kuhle phakathi kukaMnangagwa loTshiwenga.
Akumangalisi baba njalo akumangalise thina singamangala laba abamangeleyo ukuthi kuyini okwenzekalayo. Asikho ukuthi abatsha laba balwa lenkohlakalo. Inkohlakalo kade yaba khona kuzanu, umgunyathi kade waba khona kuzanu, ubusela lobubulali kade baba khona kuzanu, bona ababatsha bekhona. Osokubenza babusa umhlonga lamhlanje ukuthi kukhona phakathi kwezanu osokumele babulawe, osokumele baxotshwe, osokumele baboshwe ngokusebenza kwe-factionalism. Ngabona uyalikhumbula leli lithuba sokumele kubulawe kuxotshwe uJoyce Mujuru. Ngethuba sokumele kubulawe kuxotshwe yeni Mnangagwa ngethuba sokumele kubulawe kuxotshwe uMgabe abatsha bayathunywa ngabanye ongqongqoshe ngabanye abayosiba lukhulu bezanu PF ukuthi bavuse umsindo othile. Injongo kuyikuthi sokunabanye phakathi asebenukwe ubuthakathi osokumele baxotshwe. Yi-factionalism yikuba ngumbuso. Akukho okunye ukuthi sesingathi lamhlanje thina olutsha lezanu solusilwa lwe-corruption solusilwa lenkohlakala yikusebenza nje kwe-factionalism. And lokhu ngokubona kwami nxa ngicwaninga ngicubungula yimpi phakathi kukaMnangagwa lo Tshiwenga. Laba bafana be-youth league bavusa umhlonga nje bathunyiwe baphiwa le nzuzo yokuthi bavusa umsindo bewuqondanise labathile abaqanjwe ngamagama. Baningi abangamasela, baningi abalenkohlakalo abangaqanjwanga kulo mhlangano wenje lamhlanje. Kuqanjwe labo abasebenukwe ubuthakathi osokuyibo kumele bakhutshwe, baxotshwe, baboshwe benziweni. Engingakusho ukuthi usapho lweZimbabwe lungethu yi-factionalism akusikho kulwa lenkohlakalo lokho.
Ngamanye amazwi othe abasakhulayo laba bathunywe nguTshiwenga.
Abasakhulayo bathunywe ngulowo olwa noTshiwenga ngoba laba abantu abaqanjiweyo nxa sesicubungula sihlola ngabantu abayibo abasebenza noTshiwenga ekushoneni kwelanga. Uyakwazi ukuthi uTshiwenga loMnangagwa bebesebenza bonke. Laba abaqanjiweyo bebengabangani bakaTshiwenga, bengabangani bakaMnangagwa. Kodwa ngokwehlukana kukaMnangagwa bebangumbuso loTshiwenga, laba abaqanjiweyo kathe sibathe gushu baya ohlangothini likaTshiwenga. Yikho ubona nje sebekhonjwa ngomsila wengwe sokumele baboshwe, sokumele baxotshwe ngumbango ophakathi kubanga umbuso phakathi kukaTshiwenga loMnangagwa.
Ubaba uTshiwenga yena loMnangagwa bake baba lomhlangano labamasonto ngomgqibelo bakhanya bengabantu abazwana naye. UTshiwenga wamchaza uMnangagwa njengesilwane wathi ishumba, wathi ngumuntu osebenza gadalala ukuthuthukisa impilo yabantu beZimbabwe. Kungaba bekuyikuvala abantu nje amehlo yini lokho?
UJudas baba engakamthengisi umntakaNkulunkulu wamnika ikhisi wamqabula. Embangazweni ongabona abantu beqabulana, besangana, bekhuzana, bebongana, behayana ngenkonjo ukuthi siyalala ubuthongo ukuthi kuhle kunjalo. Zidabuke nephakathi zinkunzi zithobeleni esiza kubona lwenyaka kunzima. UMgabe engakhitshwa embusweni amaviki ambalwa kwaba ne-1 million march yabantu bebuthene bemthengisa isupport, bemkhonza, bembuka bethi uMgabe igamba. Kodwa ngamalanga amalutshwana alandelayo bamkhomba ngomsila wengwe, bamxosha, bamphosela le. Ngakho ngamaba lengwe lingethuki zithobelene kunzima.
Lo ke ngumnumzana Dinizulu Macaphulana, ingcwethi ecubungulayo zombusazo, ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo wo Studio 7 ese South Africa. Okwa manje ke kesikhangele ezivela kumaphephandaba ashiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi uhulumende osevumelane lenkokheli yezisebenzi kunye labosomabhizimusi ukuthi kube le ndlela ezakwenza kube lo mthetho olaya osomabhizimusi ukuthi baqambe njani intengo yempahla ezitolo njalo lokuthi izisebenzi zingezelelwe njani iholo lazo. Leli phephandaba lithi uhlelo lolu luzenziwa phansi kwedale le-Tripartite Negotiating Forum. Iphephandaba le-Chronicles lithi uBenjamin Mpanduki weSlovela ugwetshelwe ukuhlala ejele kweminyaka elithumi ngemva kokufunyanwa elecala lokuchaya indodakazi yakhe ebileminyaka elithumi lanhlanu ngoba ibisikhombile. Wayichaya ngebhanti lemota i-fan belt yaze yafa. Umpanduki wake wagwetshelwa ukuchaya umkakhe ngomnyaka ka-2017. Okwamanje balaleli sengidedela emuva ngilithiya ke ezandleni zenu lisethulela ke okusenhliziyweni zenu elisithumele khona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Injani bathakazi abahle, siyabonga ngokusinika leli thuba lokuthi sikhulume kusehlelweni sethu. Siyabonga kakhulu. Mina ke ngizakhuluma ngodaba lwanamhlanje olwama-youth ezalu PF a-expose abantu abalwe corruption. Ngiyababonga laba bantu aba-expose abantu ngoba sonke Zimbabwe si-affectiwe yi-corruption. Ngiyamangala nxa kuwukuthi silamabandla anjengawe-opposition abalwisayo laba bantu abazama uku-expose i-corruption, babe yibo ababahlambazayo babatshela ukuthi ngabenze siyo ngabenze. Kodwa-ke mina ngibone ngani yi-step to the right direction ukuthi khona abantu abasebenza kuhulumeni lanxa ukuthi khona akukafiki kulaba abakhulu bakhulu khonokuyana kuphela ukuthi khona sokulabantu abanjabo tabhileyo aba-exposwa. Sivele sabazwa kudala lobo babaqalisi ku-exposwa njengajesu lokhu kube soku-official. Ngiyadana sincane sizwa abantu bebasola laba bantu ukuthi bafuna ukuthi ngabenzele. Abantu bayakhohlwa ukuthi khona u-Emmerson Mnangagwa ngu-president according to okukhona kathesi and i-constitution yethu yeZimbabwe u-president kaprosecutwa enxa esesengu-president. Abantu bangagijimela bangavele bam-expose kube into yonke ukuthi ngu-Emmerson Mnangagwa o-corrupt aphumelele ku-investigation yezinaleyo. Kuza exonerate a lot of corrupt people. Kuraithi abantu bacente eceleni naye aze saleni yethu.
Salibonani uPeter Ngwenya emalopha futhi. Ngisho ukuthi hhayi badala into enzima lo nyaka into efanele ukuthi i-government ethilathi isinazileleleyo i-price control, into enenjengobompuphu otshukile, into emanitsi abantu kakhulu abahluphekayo badla impuphu iZimbabwe kakhulu. Ukuthi ingabizi kakhulu phezu kwabantu ukuthi abantu bekhona ukuphila ezweni laseZimbabwe elihle kangaka elilabantu abalithandayo, elabantu abahle abalithandayo futhi ngithemba ukuthi layo president uma ngaza lokhu angakuthulela abantu kangcono kunalokhu ekulungise. Ngoba ma ngalungisanga indlala ngaphandle kwayo kwalokhu imisebenzi ayikho, sidla nzima, izulu alikho, isimo somhlaba sibhedile vele, akulalokudla nje kwenkomo kwemfuyo namanzi okunatha nje emareserva kunzima. Ngiyabonga.
Mina ngu-Jacob Manzini Nsembere. Lokho kukhulunywa ngama-youth e-Zanu lina bantu MDC vele lingakungeni lingaqali. Ngiyakhumbula ukuthi ngo-2017 sasetshenziswa lapha kukhitshwa umgabe, bathe sebona umgabe sephumile bathi akulani le-MDC. So lingabi lokwenza ngisho noma okuncane ngento zezizano, lithiyane labo balisane bodwa, nxa bekhamana bakhamane bodwa, lelo lingaqali. Abantu laba ungabona besenze nje sebesilwa kodwa kungabe sebedinga abanye abantu bokuthi babancedise.
Injani mphakazi, ninjani mphakazi nokhawunda Sibanda? Hayi, mina ngiyajabule kakhulu, hhayi MGC isilimukile la ukuthi khona izanu ifuna ukuyisebenzisa. They just wanted to use them to solve their issues. Siyabonga, ngabe sithi babalemuka ngoba abangeke bathi baza-organiza isolution ezaziguqela umuntu wonke, amabandla wonke, kodwa bona ngapha besalela i-MGC ukuthi ibile ama-solution awo yabe ifuna ukuwayenza. Bafuna lokhu abakutsho phela yikho kufanana lakhona ukhana kwesinisana isikhathi ukuthi khona abantu bancedisana amabandla wonke okukhupha umgabe embusweni, bathi nxa sebemkhuphile babe sebeqala ukuhlasela amabandla angasuyenzalo. So ngiyajabula kakhulu nxa bethe bawulimuka labo lokho kuvele kunjalo, bavele bangawulimi babayekele bona into yabo, yinto yabo bodwa ngapho abayiyenza bengabantu bezane, abayisolve bona bayiqele. Bashiye MDC behlukane ne-MDC njalo khonokho asebekwenza ukukhombakhombana ngemine, yiko wavele kwakhulunywa ngumprofita lwana ezimbabwe lana ukuthi kuzokwenzakala njalo. Isayi-expekthe okukhulu ukuthi basazovezana bona bona ngokwabo, akukhuluma umakandiwa akukhuluma. So sivele siyakwazi lokhu abahambe kwezisozinto zabo bona bodwa ngabo.
Linjani Studio 7 labalaleli, igama mina ungikabatela Ncube la. Mina nje engakutsho lapha ukuthi indaba ye-corruption leyo esibulele ilizwe ogawule masebevuma, so hhayi sivumelana lawo engayali masibatshela ukuthi kule-corruption. Kathesi uChiwenga ijaji yajaja umthetho ukuthi kumele kwenziwe njani ngonkosikazi wakhe, yena sengayidlulisela phezulu seyisa kumalaba ngoba umalaba nguye wabafaka esikhundleni sena siyana bedliwe i-MDC. Kathesi sesechiya ulwana ujaji uyamsola kamfuka kamameli umthetho walwana ujaji usinqumo asithathayo sengothi yena sesiya kulokhu malaba. Ngokulokhu malaba le army yiwo ababusa izimbabwe, bahleli nje esayidini kodwa yibo vele ababusa izimbabwe. Lokho siyakwazi vele ulokhu malaba nguye upresident wezanu ngoba nguye wakhetha uChiwenga lo wabawinisa lo mnanga bengawina bedliwe i-MDC egcekeni nje. Sibabhekile but kuzoze kubhekele kuzobabhekelela.
Lawo-ke ngamazwi enu balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp, siyabonga. Inhlanganiso zabeZimbabwe abahlala kule South Africa zisola umthetho wenqabela izalwane zakwamanye amazwe eziyiziphepheli ukuthi ziphatheke kwezombusazwe eSouth Africa. Okuningi asikuzweni kuBenedict Nhlapo ekhonale eSouth Africa.
Unkosazana Sharon Ekambaram owenhlanganiso yamagqwetha lwela amalungelo luntu kwele South Africa wemba phansi sithi ngeke bavumelane lomthetho owalisa iziphepheli ukuphatheka kwezombusazwe, ubafune incwadi zokuthi bangobani, sengathi basuke emazweni abo besiya kukhefu kanti ngapha bayaliswa ukuyadinga lezo ncwadi emahofisini abameli babo kwele South Africa.
If they are enforced, we'll put...
Le mithetho yephula umthetho wesisekelo sombuso, imithetho ye-African Union, le mithetho ye-United Nations elawula ezokuphephela.
Ngakwelicela umphathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya uMnumzana Aaron Zwaledi ukuthi kungenzeka ukuthi eminye yalemithetho ibhalwe ngendlela engacacisi kahle abebefuna kufezwe ile mithetho.
All we are saying is if people must get involved in those political activities, we need to know they need to...
Esikuthoyo yikuthi nxa befuna ukungena kwezombusazwe kufanele basitshele. Kulabo abangenayo abangelazo incwadi zokuthi bavelaphi kufanele basichazele ngokucacileyo.
You arrive here without any document. Can you imagine how many countries you have crossed?
UMnumzana Amir Sheikh wenhlanganiso ye-African Diaspora Forum Uthukupa isibanamandla zokatya lwasekhaya ilungelo lokubopha lokuvalela isiphepheli esicatshangelwa ukuthi ziyingozi kwezokuthula ngenye izinto eyingozi layo. Akavumelani njalo lokuthiwo yilo mthetho ukuthi abafuna ukuzophephela kufanele bathole ivisa yokungena elizweni emngceleni.
Chapter 2 of the Constitution of South Africa give every asylum seeker and refugee.
Isisekelo sombuso sakuleli lipha iziphepheli amalungelo wonke ngaphandle kwelungelo lokuvota.
Umunye umthetho emitsha le ithi kuzafuze ozophephela olabantwana lomfazi aveze ubufakazi bokuthi ngabakhe bengakemukelwa. Unkosazana eKhambarami uthi le imithetho ibambene lemikhuba yezenophobia.
I think it fits in with what we phrase as institutional xenophobia.
Lokhu yikucwaswa kwabantu bokuza ngenxa yobuzwe babo ngoba kuthiwa bazothathela abakuleli amathuba empilo.
Deal with the quality of decision making. That's where the problem is, and I want to underscore that.
Kodwa kumphathintambo umtswaledi uthi akunjalo.
There's something I would hate which happens in this country. Every time you mention
ngiyayizonda lento eyokuthi singakhuluma ngabakwamanye amazwe ngapha kuhulumende sekuthiwa silezwe nofobi. Thina sifuna kulandelwe umthetho.
Try to put order. It's not because we're xenophobic. Every country wants order.
Uthi ke akufisayo ukuthi kukhulunyiswane lenhlanganiso zeziphepheli lezi hathi ukuthi uhanjiswane emthethweni ndaba.
I'm still invited.
Kungenzeka kukhona eminye yale imithetho engabhalwanga kuhle. Ngiyanxusa ukuthi abeze sikhulumisane.
The things done by officials.
Ngokutsho kwenhlanganiso yamagqwetha lwela ezamalungelo oluntu, iSouth Africa lesiphephele eziphose zifike izinkulungwane ezingamachumi ashiyagalolunye 89,000. Kanti ke phezu kwalelinane kulabo phose bafike izinkulungwane ezingamakhulu amabili 180,000. Abasamelele ukucutshungulwa kwezicelo zabo zokuphephela okulinani lapho okulabe Zimbabwe abanengi khona. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Okwamanje ke sikhangele ezenzakala khona pha kwele Melika. Inhlanganiso amalunga ebandla lama Democrats ngapha kwele Melika abevota izolo ebusuku bekhetha uzamela leli bandla kukhetho lokudinga umongameli oluzenziwa ekupheleni kwamnyaka. Kukhetho lolu lwenziwe ngendlela ehlukene lokhetho uqobo lwalo ngoba kungasetshenziswa mitshina kodwa abantu bayama ngamaxuku ngokuthi basekela ubani. Sisiya emoyeni impumela ibilokhu ingakaziswa kodwa umnumzana Bernie Sanders nguye obekhanya ekhokhela. Revolution, ingoma yeBongo Muffin. Isidubela uhlelo lwethu lwanamhlanje, sibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kumbe lingasithinta njalo ntambama ngesikhathi sika 7:30. Igama lami nguChris Gande, libe losuku olunye.